So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-29 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yakweleBhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi ilamathambo lokhakhayi lukambuya nehanda.
So akusiqiniso ukuthi uNehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngukhomanda. Ukufaka isithombe akutsho ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyamanyana ziphathisa odokotela lemuli zabo abalahlekelwe impahla ngokutsha okwenziwe izindlu zabo esibhedlela sempilo Central Hospital.
Ukutsha kwesibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba ividiyo nalingapheli nje bese kuthe kabili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labahlukunyezwa ngesikhathi seGugurawundi ePost Independence Survivors Trust isole uhulumende ngokungasayini isivumelwano seUnited Nations esenqabela umbhuqazwe.
Igovernment yeZANU-PF iyesaba ukuthi abantu bazagcina sebekhombana umunwe ukuthi wena ungowagongodabani, wena osenza lokho.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yakweleBhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko yokuthi ilamathambo kambuya nehanda njengalokhu okuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo. Umnangagwa uveze lokhu ephawula isithombe sikambuya nehanda edolobheni leHarare esithi imizamo yokuletha ukhakhayi lukanehanda lamathambo akhe evela eNatural History Museum kweleBhilitane asekusibanga eside. Kodwa isikhulumeli salimuseum sitshele intatheli zindaba ukuthi abalawo lawo mathambo njalo abazi lutho ngawo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Gifford Mehluli Sibanda. Sacela ngokumbuza ukuthi ubona njani ukufakwa kwesithombe zikaNehanda eHarare.
But engiluhlupho lakho i-distortion ye-history ukuthi uNehanda liqhawe lokuqala elokulwisa umbuso wabahuquluzi kusuka kuDeborah eBhayibhelini. Singakhangela imbali elotshiweyo, imbali eyaziwayo uQueen Nyamazana owabakhona uNehanda engakazalwa, was a prolific fighter owenelisa ukuthi akwanise ukuthi alwise aze azofika lapha esilwa ekhonga azodefeata lo mambo. So uNyamazana was a first fighter, was a first commander, a prolific commander owestruggle ekhokhela ibutho. So akusiqiniso ukuthi uNehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngukhomanda. It is not true. Ukufaka isithombe akutsho ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga. Nxa sikompare uNehanda loJoshua Nkomo, uNehanda was a spirit medium, wayengumama oledlozi wayebancedisa. UJoshua Nkomo wakhokhela ibutho, wakhokhela njengosopolitiko ukukhulula kweZimbabwe. So ama-levels angkhona achiyene akaJoshua Nkomo lakaNehanda.
Lina njengenhlanganiso yebheju likaZulu liluthatha njani udaba olokudilizelwa ibhakane leli elalilifakile eBhalagwe? Lizaqhubeka na lilokhu lifaka amabhakane hona la?
Izithombe basithembisile abantu ukuthi hayi nxa besibakhipha lesi sithombe izithombe zizaqhubeka zifaka, ngoba singakufuniyo ukuthi kukhohlakale imbali yeGugurawundi isehlakalo ezenzakalayo. Sabatshela labo ababekhona ngaleso sikhathi, amapholisa labe-presence office ababekhona ngesikhathi sisiya ematobo eBhalagwe ukuthi siyakwazi sizasifaka kufaka lingasikipa ntambama lingasikipa ngemva kwamalanga athile lingasikipa loba nini kodwa sizabe sizofaka esinye ngoba sesikubonile ukuthi uhulumende ukhuluma okunye kodwa esenza okunye okungayisikho lokho akukhulumayo so sabathembisa amapolice athembisa bonke ukuthi isithombe abantu baza contribute sibe sizofaka njalo sizabuyela siyefaka sizafakwa ayikhona ebhalago yokuphela kuzo zonke izindawo kule ndawo uthi ungahamba kizo echolojo ungahamba kizo elupane isikolo sonke osibonayo sile mass grave isibhorane sonke osibonayo sile mass grave imbali ekhona omama abahlukunyezwa badlengulwa obaba abatshayo abanye babulawa so akusoze kume
umnumzana Gifford Mehluli Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yebhejuli kaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Zakhamuzi zakobulawayo zimanyene ziphathisa odokotela lemuli zabo abalahlekelwe impahla ngokutsha okwenze izindlu zabo esibhedlela sempilo Central Hospital. Impahla ithabalale ngolwesibili ibikwa isedlula intengo engamadola emelika ayingxenye yesigidi sinye $500,000. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukutsha kwesibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakobulawayo ngoba njengoba usithi ukuthi asikokuqala singokwesithathu ividiyo nalingakapheli nje bese kuthe kabili ukuveza sobala ukuthi kukhona ongahambi kuhle khona pana esibhedlela ikakhulu ngasikhangela ama-connections esingathi ngawo egate ngoba kukhanya yiwo abangela ukuthi isibhedlela mbizindlu zabodokotela kube yizo ezigcina zibamba umlilo. So khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi abakhangele ngeze safety khona phana esibhedlela kumbe singathi be-public works ekhangele ngokuthi izindlu leziyana azilangozi bakunanzelele ukuthi bayazihlola sikhathi sonke ngoba asiyonto eqalisayo njalo asiyonto esingathi izagcina kuthi ukuthi kuzaqhubeka kusenza njalo. So njengabahlali bakobulawayo kuyasidanisa kakhulu khonokho sikhuthaza ukuthi abakhangele ngele ngezinto lokuhlala kuhle kwamadokotela khona phana esibhedlela sempilo bakunanzelele ukuthi every time bayahlolisisa ukuthi kambe zingabe lezo zindlu zilungele yini ukuthi sihlale abantu ngoba yingozi esingathi bangelwa yi-negligence umbe kunganakekelwa kwezindlu zona ziyana ezihlala abahlali bempilo.
Siyabona njalo ukubana bakhona abantu asebeqalisile ukubuthelela uncedo olungaphiwa odokotela njengezakhamuzi kukhona yini eselikuzwile ngalokho?
Yes, zikhona inhlanganiso ezigoqela o-site, ezigoqela o-women leadership development trust, lezinye esezithe zaqalisa umkhankaso wokuthi ziqoqe izinto ezinganceda odokotela abathe behlelwa ingozi yokutshelwa izinto zabo besezindlini zabo khona ngale empilo. Ngakho ke kuyakhuthaza ukuthi zonke izakhamizi zakobulawayo lezinye ezingabe zingaphandle kwelizwe kumbe ngaphandle kwedolobha lakobulawayo ziphathise ngoba ikhona imininingwane yakhona futhi bangathi bangathola bakho abakuthola baphosele khona.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela ilungelo labahlukunyezwa ngesikhathi seGugurahundi ePost Independence Survivors Trust isole uhulumende ngokusungasayini isivumelwano seUnited Nations esenqabela umbhuqazwe. Uhulumende weZimbabwe lo amanye amazwe afana lawe Russia leChina lamanye ahala ukusayina lesi sivumelwano ngeviki edluleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-PIST umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Abani lanamhla vele abazakala ukuthi bangcwatshwa ngapi? Abalenhlanhla bayakwazi nje ukuthi hayi owami wabulawa watshiselwe endlini laphana noma echolojo noma ebhalagwa noma emzulwa noma esilobela. Ngalokho abantu bathi abasahambi emhlanganweni ye-National Peace Association ngoba iyize izama ukukhanzinga abantu ngamaphepha. bathi uma iqinisile ukuthi ifuna ukuthula lokuxolisa lokumsana umloda ngabe uhulumende kababa uMnangagwa uhle wagijima wasayina nama progressive side lokuhlukumeza abantu mahlayana kulunganga kutshengisa ukuthi i-commission le ngeyokubamba abantu amehlo
manje lina lithi i-commission le yenzeni
ngamafitshane imisebenzi ye-National Peace and Reconciliation Commission 252A to ensure post-conflict justice, healing and reconciliation. Kiwalapa bavamlungisa izinto ezenziwa emuva ekwenzela ukuthi kube lokuthula lokuxolelana. Singaya ku-C ithi to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Bathi lapha bafuna ukuthi laba abahluphekayo, abahlukumezwayo, abaphilayo bancediswe ngebezibhedlela belatshwe bantu babonge kwenzela ukuthi baphole abanye badingelwe into zokuhambisa esengxenye wheelchair bamdingele ingodo zokudondolozela benze konke ukuthi abantu bahlale kutsha kuhle njalo besithi abafuni ukuthi into ezinjalo zibuyele emuva abantu baphinde kube lento njengeground to do anything incidental to the prevention of conflict and the promotion of peace. Bazazama sibili ukuthi bakhankasele ukuhlala kuhle. Kodwa ke sesibabuza ukuthi njengoba sebalile ukusayina umthetho omkhulu kangaka kanjani lokho. Ngisibona ngani abantu bakithi eZimbabwe kakhulu igamile yeZANU-PF iyesaba ukuthi abantu bazagcina sebekhombana umunwe ukuthi wena ungowagongodabani wena osenza lokho hatshi bo ngabe basayinile i-resolution yethu bezabona isibuko esihle ukuthi hayi bale intention yokuxolelana
umnumzana Felix Magalela Mafazibanda ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ubekhuluma esicingweni le-Studio 7 ekobulawayo Jalo zempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyeHarare obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abazinkulungwane ezithoba mnwembili 8509 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zakoBhewula eMadobo South sezihlanganise imali ukuze zakhe isikolo semfundo yaphansi i-primary. Ukuze abantwana bengahambi umango omude besiya esikolo okudala ukuthi bengaphumeleli ezifundweni zabo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abazali bathi sekuyiminyaka belesifiso sokwakha lesi sikolo kodwa imino yabamfitshane. Kungakho kwamanje balethemba lokuthi lo msebenzi uzaphutsha ngoba bencedisana lenzalo yakulesi sigaba eseGoli. Abafundi abahlala koHumbane ngaphansi kwaSobhuku umyaka lapho kungcelelwane khona uWard 5 lo-6 bahamba umango omude ongaba isilinganiso samakhilomitha angamathumi amabili mihla ngemihla besiya esikolo seMzila njalo bephenduka. Umnumzana Luka Ncube omgcini isihlalo wekomiti eyakha lesi sikolo uthi bahlangane enyakeni labanye bakhe eSouth Africa bathatha leli nyathelo lokwakha isikolo bencedisana lezakhamizi.
Sicale ngoMashi 2020 sigenge yaseGoli lapho esahlangana khona sabona ingcindezi esilayo ngani ngokuba khatshana kwezikolo zethu.
Isikolo lesi kahle kahle isikolo esidala kwakufanele kube nathi safunda khona ngama-80s early 80s but sangaphumeleli then thina sesikubonile ukuthi izinga abantu abethu balokho benohlupho olufana nanelo lolo langesikhathi sezulu sasisukusukumela ke siyigenge yaseGoli sakhuluma nabazali emakhaya senza kamalungiselelo khona sakwazi ukukhuluma lecouncil abuyeza basiphegela
futhi njalo bananzelele ukuthi abantu ababo abaqhube kuhle esifundweni ngenxa yomango omuntu abahamba amalanga onke njalo lokho kubafaka ezingozini
isikolo sethu siseduzane lapho kuya khona abantu bethu imzila is about 12 kilometers weminye imizi to 15 kilometers ukuhamba kuphela which means ngepede umntwana yakwansi ukuwalka maye yakhona 12 kilometers ukubuya 12 kilometers iyenza o 24 to 30 kilometers ukuhamba nokubuya incindezi yezikolo sinayo mpela enkulu ukuthi izikolo zakhe zisikhatshana kugcina umntwana siyafika ekhadela engakwazi ukufunda kahle nangesikhathi sezulu kudinge ukuthi bahlangabezwe kunemifula nani nani into nje zincindezi nje
umeli wedalele eParliament eMadobo South Mnumzana Solomon Malimancube uqhube umhlangano lekomiti lesesikolo lapha ninikeze isipho sempahla zokwakha uthi uhulumende uzasekela ukwakhiwa kwalesisikolo
Ngoba sikesaxoxa njengoba ngilo deputy minister kwesinye isikolo ngakho. Silabakhulu be-education wanjela wathi wafika esigangeni lesi. Sakusebisana phela bayahlala njalo ukuyakha mina sengilunywa ukuthi ngabe yaqalisa. Kwathiwa ama-toilet ngizilela kebhile. Mangisuka lapha ama-councillors angibhalele ukuthi amazenge toilet mangakhi. Next week ebese yakhiwe. Sivele sikwenze i-toilet iqalise. Lali lithi at least abantu abaqalisa i-block kube kufundwa kunokufundela phansi kwesihlahla. Uzobona kabi ukuthi siya.
Iningi labafundi ezansi yamaNdebeleni ikakhulu esezikolo zemaphandleni kaliphumelelanga kumhloliso yanyakeni ka-grade 7. Ababalisi bathi okunye okubangele ukungaphumeleli kwabafundi kulesi sabelo imango emide abayihambayo besesikolo okudala ukuthi baphuze esikolo bathole ezinye izifundo sezedlule. Kusenza lokho olunye udaba izakhamizi zeGaranyemba zikhala ezimathonsi kulandelwa ukutshontshwa kwama-solar panels ekliniki yeGaranyemba kuthanga ebusuku. Ukhansila walendawo umnumzana Miklas Ndlovu uveze ukudana ngalesi sehlakalo.
Ha kulo monakalo omkhulu kakhulu kutshontshwa ama-panels sibili akwana 14 hayi into yakhona ibe mbi kakhulu sibili kuthiwa abantu laba bafikile-ke kulabo babonileyo kukhanya inyawo zabo sibili zihamba baze bephuma egedini bayiphelele etareni ngiyabona imota ibimiswe etareni khona ngale manje kukhanya umuntu waziyo uhle waqalela khona ngapha lapho ngela ama-transformer khona bayenza umsebenzi wabo baze baceda kungabonakali i-effect yakhona.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyembokodo unkosazana Victress Mathutu. Sixoxa ke ngodaba lwesithombe sikambuyane Handa esesidale inkulumo. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngamukela kuhlelo umsakazi igama nguVictress Mathutu ngiyabingelela.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ulubona njani udaba lwesithombe sikambuyane Handa lesi esifakwe eHarare. Sizwa besithi balungiselela ukuthi benze ezinye izithombe esifana lesenduna iyakhona ngapho esigabeni seMandebeleni umtshana Khumalo. Ungasitshela ukuthi uthini wena ngalokho?
Emsakazi, mayelana ngokufakwa kwesithombe sikambuyane Handa ngabantu bakubo khonale eMashonaland, angiliboni ushupho lapho, angiyiboni impambaniso ekhona ngoba labo ngabantu bakhona lesishoneni abenza isiko labo. Nga bona bekubona kuyingxenye yesiko labo ukuthi bafake lesi sithombe sikambuyane Handa kulisiko labo. Loba nje khona kungathi kuphakamisa amehlo ukuthi kusetshenziswa imali eziningi ukuthi kwakhiwe isithombe sonesi sikambuyane Handa ekubeni ilizwe lisenkingeni zezimali ngendlela esibona ngakhona. Kodwa nxa kuyikuthi benza isiko labo abavalelwa, wonke umuntu uvunyelwe ukwenza isiko. Njalo lokho sikufisa ukuthi njengoba bevunyelwe ukwenza isiko labo khona le eMpumalanga kube kuvunyelwa wonke umuntu elizweni laseZimbabwe ukuthi ayenze isiko lakhe, kungabi khona ovalelwayo. So ayikho nje inkinga ngokuthi abantu benze isiko labo. Ingxenye nje kuzavunyelwa wonke umuntu alenze isiko lakhe ngendlela yakhe. Ngokufaka kwesitube kuzakwenziwa isithombe sikaMtshana Khumalo. Mabe ukuthi kulisiko labantu besindebeleni ngoba umtshana ngithi yena akasuye wa le eMashonaland. Yena mabe ukuthi isiko lesindebelelo kuyavumakala ukuthi kufakwe isithombe sikaMtshana lapha bafuna ukuthi sifakwe khona. AmaNdebele kwamukela ukuthi kufakwe isithombe sikaMtshana. Hayi singafakwa. Singafakwa ngabe ukuthi kuyamukeleka ngesiko lesindebeleni ngoba mabe usamukeleka ukufaka isithombe sikaMbuyane Handa ngesiko lasesishoneni khona lesishoneni. Kumele kwamukele ngabakhona lesishoneni. Laba ngapha nqa kumele kuzofaka isithombe sikaMtshana Khumalo kumele kwanyukele ngabantu bangaphe esindebeleni ma kuyukuthi isiko labo liyakuvuma lokho.
Ubona abakhuluma ngokuthi isithombe lesi besimele sifakwe bathi bona kungani kwathi kufakwa esikamuyi uDokotela Joshua Nkomo. Akuzange kube lenkulumo kodwa inkulumo isikhona kathesi kulesi esika Mbuyane Handa.
Ngicabanga ukuthi kuyindlela nje into yakhona eyenzeke ngakhona. Ukufaka kwesithombe sikaMbuyane Handa kufika ngesikhathi esivi ilizwe laseZimbabwe lisezinkingeni zezimali. Nxa abantu sebesizwa ukuthi kusetshenziswa izimali ezingaka ukuthi kwakhiwe isithombe ekubeni kulezinto eziningi ezimele zilungiswe ngemali eZimbabwe. Mhlawumbe esikababa uMqabuko safakwa ngesikhathi isimo singekho ngendlela esiyikhona manje. Mhlawumbe ngaleso sikhathi abantu babona kungathi hayi imali zakhona zazivuma ukuthi kufakwe isithombe sikaMqabuko. Kodwa empeleni ukuthi kwakhiwe isithombe esibiza kangaka ngalesi sikhathi esikiso. Yikho kuyingxenye yokuthi okwenza ukuthi abantu bangathi abahambisani lakho kwakhiwa kwaso. Kungasikho ukuthi bathi kuyinto embi kodwa indlela okwenzakale ngakhona la ngesikhathi sakhona singathi abelungu bengathi i-timing ayikho right.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga msakazi, ngivalelisela kubalaleli. Bese ngisithi kubalaleli labantu bonke nje jikelele. Nxa abantu besenza isiko labo akuvunyelwe, ingqe nje kuzavunyelwa wonke umuntu olesiko lakhe ukuthi alenze elizweni laseZimbabwe kungekho ukuphazanyiswa. Ngiyabonga.
Lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane kwele South Africa eMbokodo. Siqhuba la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Kathy Maphosa lo sinikiwe ncube abalahlekelwa ngabazali babo eBhalakwe ngesikhathi seGugurawond. Abasichazisela ukuthi lokhu kwathinta njani impilo zabo.
Nawusinikiwe ncube ngalahlekelwa umzali wami sasemncane singabona ngilakwekhemisi balahlekelwa ngubaba basiya sasebancane balahlekelwa yikufunda. Ngaba la thimba wasithiya njalo sekancane sarasekela impilo yethu yonke. Njalo okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi. Siyafisa ukuthi ngathi akwazi ukuthi balele ngathi ngaye amathambo abo sewaphilile sewagcine ngcono. Njalo sifisa ukuthi ngabe lo akwenzayo kuyavuma ukuthi niwe akwenzayo asixolise ngayengayisikeke ukuthi kuyavuma ukuphela.
Kuyini okukhumbulayo ngalolu daba?
Ubabami wayengu-Samson Mnikisi. Ngeza besithi kwafika abantu ebusuku abangu-2 bafika baqoqoda endlini lapho ababelele khona lo mama bacela ukuthi bacele ukukhuluma laye. Waphuma engagqokanga phezulu egqoke ivesti yebhrugu elifitshane namafawashuzi. Basebekhuluma nje kuncane bathi sicela ukudengisa indlela umgwaqo lapho okhona. Wasephuma wathi athatha i-hand bathi hayi angakhathazeki siya eduzane siyaphendula ngeduzane. Kwahle kwaba ukuhamba kwakhe azangisinde kuzwakala ukuthi umndeni samcina khonapho.
Ubona ingani lesi sehlakalo savimbani empilweni yakho njalo uphila njani kathesi?
Sehlakalo lesi savimba ukuphila kwethu konke ukufunda ungikamfundanga kelwa abantu abangaba bafundanga ngoba lami angizange ngifundi angila lutho angila future yami asila khaya izinto ezinjengazenezo. Siyalifuna ikhaya ukuthi ngathi lekhaya lethu elithi esithi lapha kukuthi kodwa asilali ngenxa yokuswelakala kwabazali.
Alitholanga umuntu wokuligcina?
Sesakhula sesile mizi yethu kwathi ikhaya lelelo kuthiwa ikhaya langithi asilalo umuntu asadilile.
Yebo, linjani?
Isikhona noma linjani?
Siyaphila, ngikhuluma loba.
Lokhethi Maphosa. Mina ngiyise lapho nalapha eBhalagwe, ngathi kodwa uzaba ihlala ngale ezamanyoni umlaga Maphosa.
Kuyini okukhumbulayo ngokunyamalala kwakhe? Wasuka nini? Njalo licabangela ukuthi engabe ngaphi?
So asikutholi ukuthi bangabe bengaphi. Kuyasihlukuluza kakhulu ukuthi ngabe siyazi lapha kumbe abalala khona amathambo abo lapha akhona.
Likakhumbula yini njengomndeni ukuthi wathathwa njani nini?
Hayi, mina ngase ngilo mntwana nje engamthola ngo-76. So kusho ukuthi ngase ngile ngqondo lapho ngoba ngase ngile Mpumalanga. So basebengitshela ukuthi ayi lapha ubaba asimboni, ma ugogo ekulandisa uthi basika ekuseni bafika babuza bathi yikho kuyaga lapha ugogo wathini. Ngathi ngapho ugogo wathi hayi uyengigadini ephelele, bathi hayi angabuya umtshela ukuthi sizambona ntambama. So bahamba bahlangana laye ubavela emfuleni ethathayo velaphelele, bathi ngowumlaga uthi wathiyeni. Hayi silandisele ugogo uthi ngasebesithi khonakhona hayi sizabuye sizekubona mbayimba. So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi kafikile labo ba. So wena wosuwenzeni usabe esabe bebulala mina ngakulo kuthi nge bazobulala. Hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo ma yikho kukuhlala kukababa. Bathe sebelele ethiweza sebegqoqotha bethi phuma sifuna ukukhuluma nawe ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti yona ngenyawo. Imota bathi bona laba abanye abahele ngivile ngapha bathi bayizwi iduma ngapha khonapha kuleni lapho kwakungena bako khonapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba angaphinda aphendula. Baba yikho kumgcina kwakhe.
Sifisa ukuthi ngabe kwenziwani ngalolu daba ukuze amanxeba aphole.
Siyafisa ukubane basixolise kodwa ngenxa yokungaxoliseki ayi angazi ngoba ngihlala kuyasithunuka okuyinto lokhu xa ngicabanga sovele ngishayi inyembezi yami kuyisiza ngomzali wami. Ngase ithuna lakhe ngalibona ngakungcono ngoba ngangiyazi ukuthi hayi ubaba ulelela kodwa lokhu kukuhlula ukuthi hhayi ngaxolisa kunokuthi bebe lokhu besikheka ukuthi ngapha bebheke ngamanga akulabantu abanjalo abanyamalalayo ye kwathinuka kuthinayi kusize usukuhlungu.
Lapho lizwe unkosazana Kate Maphosa kanye loSinikiwe Ncube abeBhalagwe abalahlekelwa ngabazali babo ngesikhathi segogoramonti. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League namuhla lapho kungcibelana khona iPetro de Luanda yakwele Angola neZamalek yakwele Egypt kuma semifinals esigodlweni iKigali kwele Rwanda. Iqembu lePatriots lakwele Rwanda lincibelana nele Es Monastir lakwele Tunisia. Amaqembu azanqoba emidlalweni le azangena kusigaba samafinals. Ukuze sihlaze imidlalo le, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loBusani Mbusontini olandela imidlalo le.
Nambolani imali yami ngayifaka ngathi ngaye kuRwanda kumbe ngithi iAngola ngoba nxa ngikhangela i-lineup yakhona i-roster yakhona ngathi abalamaplayer avele emazweni amaningi. Bolana amathimu akhona abalance. I think iRwanda ila lama former NBA stars amavili even though omnye wakhona ngabe sekuphumile but mbona ngani up to yesterday bebelamaplayer amavili adlala ku-NBA njalo balamanye ama-players avela kwamanye ama-countries within i-Africa okutshengisa ukuthi le yi-professional team aso team nje ukuthi nje lesei-Highlanders ukuthi lama-players akobulawayo kuphela mva eZimbabwe kuphela kuya kumele i-team enjenge-Highlanders i-recruited beyond ama-borders wethu. Yikho i-team ye-Rwanda ikhanye njalo njalo le izale mali Dube yiwane lisayo ukuthi e-hookness ba ku-NBA ebeyezodlala emathini nawo. So i-Angola sazi le oyili indawo enothileyo. I-Rwanda think upresident wakhona is very strategic even though we're starting to get into politics kuligi yakhona but imali ngesabu ukuthi eholise amaplay.
So ukuze umuntu angene kuligi yena leyo silabo Mozambique, you know, Angola, labanye amazwe, kwamele ukuthi ilizwe elinjengele Zimbabwe lenzeni?
Ilizwe elinjengele Zimbabwe likhatshana ngoba one, kumele liqale khona ukuthi lidevelop iskill at the local level. Like kunje kobulawayo angilashoot kule team basketball. So kumele kube le team njenge-Highlanders ukuthiwa yi-team ye-basketball. And then kumele beqale njalo be-recruite abantu even from outside, ayikhona ukuthi kube ngama-local talent kuphela for them to be able to compete kulevel ye-Africa basketball njengabo Rwanda lamanye ama-country.
Ubusani Mbuso Ntini umlandeli wemidlalo ye-basketball ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-New York khonapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwake namhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inhlanganiso yakwele Bhilidane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko yokuthi ilamathambo kambuyane Handa njengalokhu okuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngu-Chris Gange. Thank you.